Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngomvulo nenjabulo mhlaka 27 kuLwezi 2023 ngokepstove. Endabeni zethu lamhlanje.
Bazonde bafile abantu bakwazi ukuthi lokho okwenziwayo kungamanyala. Isizathu ukuthi umuntu abamthandayo bayamazi umuntu abamkhethileyo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi abantu bazimisele ukubisela abaqotshiswa umnumzana Sengezo Cabangu edale lepalamende lakumakhansili.
Ngiyananzelela ukuthi i-by-election kulezindaba eziningi kakhulu ezenza izani kuye siwine ama-by-election ngoba iyasukakhulukenza ikhampeyini iledeleyo abantu bekhona ngale beyincedisana kuma-constituents.
Ibandla le-ZANU PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngoMpalakazi.
Ngijabulile kakhulu ukuthi ngiswele namazwi okubonga ebantwini abasivoteleyo nokuthi basaqhubeka bayasithanda nalokhu abanye bethu beye basishiya engozini.
Namhla sixoxa lomeluleko Bremer Moyo weqembu leinsimbi zezwane elithole izixoxo ezimbili kumkhosi weBulawayo Arts Awards. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-ZANU PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngoMpalakazi. Amalunga ebandla leli asabalele emaphandleni lemadolobheni lapho adinga khona usekelo kukhetho lokudinga abazamela izigaba ezitshiyeneyo ejali lepalamende njalo lakumakhansili. Eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi abantu bazimisele ukubisela ezikhundleni abaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Cabangu othi ungunobhala jikelele webandla leli. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-CCC uthi abantu balume owangaphansi besithi bazalijezisa ibandla le-ZANU PF kukhetho lwama-by-elections.
Hayi, by-election yona leyo ngayikhangela kuhle. Aso by-election yokuthiwa kuyakhankaswa ngoba uyakhankasani njengoba abantu basanda kuphuma kukhetho. So nje ngiyakholwa ayisiyo ndaba yokukhankasa, indaba nje yokukhumbuza omunye lomunye abalandeli bakhe ukuthi nxa kuthe kwaba njalo mhlakanene abantu kabahambe ngobuningi babo, abahambe beya ngesifita. Akula lutho olunye olukhankaswayo lapha ngoba siphuma phakathina kukhetho phela.
Singathi akula kukhahlamezana khona ngapho-ke ebhinga kumenjani?
Hayi, abakaqalisi yabayenza ukumizwa. Abakaqalisi lapha sisakhangele kusese nokuthula. Ye baphithizela baningi, babuyile banusele bevela endaweni eziningi ezehlukeneyo kodwa kungasenani. Hayi, angizwa kungani kuhlukumezana kwekwenzakala enyuhle.
Singathi abantu bathini kodwa ngokhetho lolu njengoba abantu besanda kuvota nje?
Bazonde bafile abantu bakwazi ukuthi lokho okwenziwayo kungamanyala. Isizathu ukuthi bayamazi umuntu abamthandayo, bayamazi umuntu abamkhethileyo njalo lokuthi lo muntu abamkhethileyo lokho besamfuna ukuthi ehambe ebamela. Bakwazi njalo ukuthi umuntu othiwa khona ngorikhole umeli wabo ngaso muntu olestanding ngaphakathina kwenhliziyo zabo nangaphakathina kwepolitics yabo. So bazonde bafile bakwazi ukuthi ezibhedlela akulalamithi-ke, ngikhuluma lomunye ugobho kathesi ethithi inyawo zakhe zibuhlungu. Ngambuza ukuthi uke waye esibhedlela wathi ngiyabe siyadingani, lapho engagcina khona ukuhamba wafika bantshela ukuthi umfitshane kakhulu. Yikho inyawo zakho ziswele ukuthi zime kuhle. Bamthiya enjalo. Imali yona le edlaliswayo ukuthi khona kuthiwa kuye kwenziwa ukhetho, imali okade kufuze ukuthi khona ihambe iyelungisise ezinye izinto ezifunakalayo kuleli lizwe. kanti labo abezethu sebediniwe ukusebenza kokuphela nami stop sebesebenza njengewatch babe fuzela bephumule bekuba lemuli zabo njengoba lalokho vela bakukhonayo kungafika indawo ekhristu bekwanisa ukuthi bekuba lezimuli zabo manje nanku sokuyikusebenza kokuphela njengewatch akusela kuphumula
kodwa bazavota yini abantu njengoba usitsho ukuthi sebediniwe
nxa kusiyavotwa abantu baza kuyavota ngoba bazondile bafuna ukuthi betshengisa ukuzonda kwabo nge-ballot ngaphandle kwalabo abathokozayo ngalokho okwenzakalayo mhlawumbe yibo abangasoze behambe kodwa laba abazonde ngalesi sehlakalo bayahamba ngobuningi babo njalo baza kuyavota
awuboni ukuthi ingaphinda njalo emhlolweni uzokuthiwa-ke surikholiwe futhi yindaba behlala berikhola wena bathi kutheni
hhayi ngiyakholwa mina into eyenzakalayo ukuthi anti yabona ukuthi ngaphakathina kwalo mdlalo lo othi ulamandla okurikhola isikhathi esiningi uzazama ukudinga lo ambona ngani nguyomphikisa kakhulu ukuthi lo muntu abe nguye ongabi seduze naye siyakwazi ukuthi izame ijwayele oyesu nkosi yebo nkosi yenza lokhu yebo nkosi abaphikisana nabo okulobuqotho okoqobo njalo bengavumelani labo bengabancengi kababafuni yikho engufelayo nje akula lutho olunye ngifele ukuthi ngibatshele iqiniso
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-CCC besixoxa laye esethi laba ward ebhinga esabeleni seMathabeleni North uze sizwe okuningi ngokwenziwa libandla le-ZANU PF sixoxe lo mnumzana Believe Gawule
lapho labo labebhinga hayi umsebenzi uyahamba sibili umkhankaso sibili ukhona sokuba lama rally ayenziwayo ngale njengelupane konke labo bhinga so hayi kukhanya umsebenzi uyaqhubeka kuhle kakhulu
libonana zani zanqoba yini njengoba-ke abantu besithi ilizwe kalimanga kuhle kwamanje
i-by-election izanu p f ke akulula ukuthi iluze i-by-election ngiyananzelela ukuthi i-by-election kulezi zathu eziningi kakhulu ezenza izanu p f iwine ama-by-election ngoba iyasuka sibili kuyenzwa icampaign sibili egcweleyo abantu bekhona ngale beyincedisana kuma-constituency yiko kwenzakala izanu p f iyahambe iyencedisa sibili kakhulu kwala ngiyinkunje nje ngapha enorth zathela amalunga ekhe epolitiburo abizi baku-ground babumpofu babhizi bayakhankasa khona ngapha emat north so bayenza amarali khona ngapha so abakho ema-ofisini bakhona ngapha edangeni bayakhankasa sibili
ye sizwa kuthiwa-ke kulabantu abayithuselwayo nxa likhankasa khonapho siyakwazi ukuthi leharare kuthiwa kulabanye abathunjwayo lina lithini ngakhonokho
siyabona mina kakhulu ngiyanikhulukhuluka icele lami langapha emsukulweni wemadebeleleni ukuthi khona ngapha ikakhulu ngikhulumela i-mat north as a province ukuthi sibili esikubonayo thina lapha ngingazi kwezinye indawo kithi ngoba kwesinye isikhathi kukhuluma mangasonto eqondileyo mina kaze kukhuluma sibili kuqiniso anizake ngize ukuthi akulo muntu we-ccc ehlukuluzi even esigabeni sesetoreto khonakathi anizake ngize ukutalana umuntu we-ccc wezeso akula ngitho labantu abangilaleleyo bayabuzwa khonokho babalalele umsakazi wakho usuku zonke nengetoreto ngale bayolalela umsakazi nalokho akula nto njalo abantu bayazikhankasela kuhle bezenzela kuhle thina zange sikubone khona kuwemsindo khonokho kala zake sikubone khona ngapha emhlubulweni wethu khona ngapha especially mat north ngingazi kwamanye ama-province kumbe kuyenzakala lakho angikwazi angifuna ukukulandela angifuna ukukuvuma angikwazi sibi but engikubona ngapha umsebenzi wokuqhutshwa ngendlela ehlanzekileyo kakhulu
ye kodwa nxa sikhangela phela ebhinga ibhinga ingazani abantu kabayifuni zani pol inganqoba njani
khona kwale ngikukhulumileyo gits ukuthi indlela izanu p f esebenza ngayo nxathiza kuma-by-election umsebenzi wakhona uyabe usulula kakhulu ngoba sonke siyahamba kuye kuthi cwi khona ngani sisebenze kakhulu khona ngani ukuze kuthi kube lolutho oluphumayo yiko kwenzakalayo kuma-by-elections asithathi lula ama-by-elections hhayi ama-by-elections sithi kina kumele siwawini ebhati yiko kwenzakalayo phina
abantu libatshelani babagawule
abantu sibatshele ukuthi njengokuthi ama-constituencies la engayishiwo esasingahlekelwe khona batshela nje ukuthi hhayi lingenzanga kuhle ngoba alalikhumbula ukuthi engxaye isikhathi sana abantu bakhiphe izanu p f izanu p f hayi ayiphumanga izanu p f ikhona izanu p f yiye ebumbe uhulumende ngako-ke asambeni ndawonye besibatshela khonoku ukuthi unzima lo wokukhona phakathi kokuphila kwabantu akusiyo into yezimbabwe kuphela. Siyacela abantu ukuthi konke lokhu kunzima lobu kulethwa yizimpi ezikhona emhlabeni izimbabwe eyiyo eyingxenye emhlabeni khonapha ekhona izimpi zabo-russia labo-ukraine kanti kule zimpi zabo-israel labo-gaza zenzana ziphambanisa inhlelo eziningi zikhweza izinto eziningi amafutha lani lani ebesephambanisa zonke inhlelo eziphansi emazweni wonke ijikelele. Kube sikhangela lapho esivele kukhona ku-COVID laphana akuzange kube lula kithi kube lobunzima siyomangalisayo lapho esiphuma khona yikho sikubakhumbuza bona abantu ukuthi hhayi kungathi kumbe into yezimbabwe kuphela abantu besibesithi bona bezondela ikhulumende ngumumo womhlaba kodwa kuzalunga ngokuhamba kwesikhathi.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla le-ZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Iziphathamandla zakwele Qatar zithi ele-Israel le-Hamas baza kwengeza ngensuku ezimbili isivumelwano sabo sokukhulula abathunjwayo labadabuka kwele-Palestine abavalelwe entilongweni e-Tel Aviv. Lokhu kwethulwe enkundleni ye-X iziphathamandla lezi ezithi lokhu kuzakwenza ukuba kukhulule abanye abathunjwa yi-Hamas ngomfumfu lonyaka labavalelwe entilongweni kwele-Israel. Inhlanganiso ye-United Nations ibika ukuba okwamanje i-Hamas isikhulule abafika phose amajumi amane 39 kuthi njalo ele-Israel selikhulule abedlula kancane ikhulu 117 phansi kwesivumelwano esigqitshwa namuhla. Kuzakhululwa abanye njalo namuhla. Ele-Qatar ele-Egypt le-Melika asebenza gadalala ukuze kube lesivumelwano esizathatha isikhathi eside hatshi okwensuku ezimbili kuphela. Iziphathamandla zeGaza zithi abantu abafika phose inkulungwane ezilijumi lanhlanu 14,800 sebebulawe kulandela ukubhomba okwenziwa ngele-Israel. IHamas yabulala abadabuka kwele-Melika abadabuka kwele-Israel abedlula inkulungwane 1,200 ngomfumfu ize ihlasele kwele-Israel. Uhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Nkomazana olandela izombusazwe njalo okuhlanganiswe izakhamizi iyebulawa Progressive Residents Association.
Njengoba vele kusala kuthi kukhona okuqakathekileyo ukukhulumisana abantu kumele bakhulumisane ukuze into ihambe isebenzeke kuhle. Siyajabula kakhulu ukuthi sizile wonke amaqembu amabili ukuthi bavumelana ukuthi kukhulumisane njalo nabona abathinjwe ukuthi bakhulumisane ukuthi abakhulile babuyele ngakibo kungakayiwa phambili njalo kuye phambili kukhulumisane.
Nosikubonayo lokhu kungaba usitsho ukuthi impi siseduze ukuphela na kumbe hatshi ngokokulandela nje umthetho okuthi kuvikela abathunjiwe.
Okujwayele ukuzama ukwenzakala amazwe la amabili i-Russia le-Palestine khona ngale Gaza baqale kudala ukuthi belutshwana kazifike iminyaka leminyaka kodwa ngaphezu sibethemba ukuthi ngenxa yento eyenzakalayo khona ngale kufa kwabantu kufa kwabantwana kufa into zonke sekhebutho kungaba meno sibethemba ukuthi ekhulumisana kwabo lalokho abakwenzela ekungathi izinto sikhulekele ukuthi kuthintshe sibi ngoba asiwo mpilo leyana umhlaba awungekho wabamdala abampini abaphile abantu bakankulunkulu yikho sithi bethemba njalo sishisa ukuthi kube isithutho sethu kube khona kama okukhulumisiwe kuphumelele.
Isikhathana esedluleyo sizwe i-Israel sithi yona hayi ayisoze ime ukulwa ize ifike esikhathini sokuthi isibhidlize i-Hamas yonke laphana. Ubona ngani kungenelisa na ukuthi kukhulunyiswane ingakabhidlizi i-Hamas?
Ngibona ngani ama-chances ngathi thuba amathuba akhona abizikhangele ukuthi khona kulamazwe la amanye ama-superpowers o-America lakuambani esibaziwa ngani sebengenele yibo bamele bekhuthaze i-Israel yibo bamele bekhuthaze yonke amaqembu ukuthi baqinisise kuzele siqiniseko isivumelano senokho sikhona siphumelele bakungenele vele abasitapose bangenele u-America bakhulume ne-Israel siyakwazi into zezimpilo ezo ziyasita bagayi kulimi uti bechenze la nje uti babamba kanya mese pati kletemba uti kunga kulimisha na lida
ugubu selwa no lamanya mase skangela nje eZimbabwe kanele South Africa lapana ngokubona kwakho ukuba lempi okwesikhathi eside Israel lapana kungaphazamisa na inotho yamazwe la
isikhathi esiningi esidala ukwenzakala angithi vele amazwe la yiwo phela omnotho ababamba umnotho ikakhulu umhlaba wonke so ngingaphazamiseka nje endleni eziningi ngoba into ezinengizela khona ngayo lapho esitsho khona i-South Africa esengingaba ningi kodwa ngendlela eyenzakala e-Afrika lengendlela okwenzakala eZimbabwe
lo ngumnumzana Joseph Nkomazana olandela izombusazo njalo kunhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association. Siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sebevalelwe enkambeni yamasosha abazame ukuhluthuna intambo zombuso izolo kwele-Sierra Leone. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba amalwethaja akwele-Yemen ahlasela umkhumbi wakwele-Israel awuthatha asebanjwe ibutho lakwele-Melika. Ele Zimbabwe selivimba abantu eHarare ukuba bengabuthani ngobuningi babo endaweni ezishiyeneyo njalo bengathengisi ukudla emigwaqweni ngenxa yokumemetheka komkhuhlane wohudo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umemetheka ngamandla umkhuhlane lo osubulele abantu abalikhulu lamachumi amahlanu lanhlanu 155 selokhu waqhamuka ngonhlolanja lonyaka. Badlela evalweni abantu abaningi edolobheni leli namanye okulomkhuhlane lo. Kuyini umkhuhlane wohudo? Akesizwe usichamfundo solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital eqoqa le studio 7 ngodaba lolu lapha ukhuluma ezimele.
Ayikholela isihudokazi esikhulu esimangalisayo. Umuntu uyabe ethe wanatha amanzi kumbe wadla ukudla okule bacteria eyenza ukuthi umuntu ahude amanzi angani ale rayisi uyabe huda ngokuphela okumangalisayo. Yikho ke le into embi kakhulu umuntu engapha ngise esheshusthiya emhlabeni. Abantu kumele bananzelele bengabona behuda amanzi angani ale rayisi isihudo lesi bagijime baphangise esibhedlela. Asiso sihudo ongasitalela ama-hours ngumamalanga usenzini. Yikho ke odokotela abayelapha selatshwa ngokuthi kuyafakwa ama-drips afuna ama-drips amaningi ukuthi baku-hydrate ngoba abantu bafa masinyane nge-dehydration lokuphiwa ama-antibiotics ukuvikela abantu bayaxwayisa kathesi ukuthi sibhakile kwezinye indawo elizweni bangazi bahamba kulezo ndawo abakwazi khona ukuthi umkhuhlane lo ukhona njalo kumele bahlale bengabantu abahlanzekileyo begeze izandla lokungahambi behamba beqhawulana izandla labantu.
Ye, nxa sisikhangele singathi kule gciwane lakhona yini igciwane lakhona lime njani njalo lingena njani emzimbeni ngokunatha amanzi kube sekusenzakalani?
Umuntu enganatha lelo gciwane kumbe lisemanzini kumbeni ekudleni kumbeni kuma-fruits nje ngoba ukuqhawulana labantu usugcina uzibamba umlomo ubambe isandla emlonyeni lingangena-ke emathunjini selihamba laphana lisiya multiplies zaliningi emathunjini yike liyabe lokumunya khona amanzi amanzi lawo sekuphuma ngale ngaphansi okuyidaria ewotari enjengama ngani kule rayisi phakathi.
Singathi-ke ngaphandle kokuthi abantu bengaxhawulani lokunye izikhona yini ezinye iindlela zokuthi kunqabelwe khonokho?
Isifudokazi lesi imkhuhlane egulwa kudala abantu bengakasebenzisi i-hygiene le ekhona. Isikhuhlane sivikela ngokuthi kungaba le-clean water, clean running water, labantu behlale behlanzekile. Siyavikeleka nxa abantu bengaphathi kuhle bengela amanzi bengahlanzi izandla siyamemetheka siya phambili.
Ye, njengodokotela sibili ubona ngazani eZimbabwe kwenzakala ukuthi kunqabelwe khona ukuthi lingamemetheki igciwane lezi seze ukuthi libhahile kona ngale-ke eHarare. So abantu akusamelanga beHarare kumbe bayesabele khatshana kumele benzeni?
Inamaza ahluka izula inya i-drought yaminyaka yeminyaka izulinga nokuzwa ikwamanzi ukuthiwa i-running water le aswelakale ebizweni lejikelele kodwa kathesi njengobana isibhahile kwezinye indawo abantu bengazi bahamba ngaphandle kuyikuthi kule nto eqakatheke kakhulu ukuthi bayihambe ngoba nxa behamba ngale babeza nompola beyiphendukise ngapha isimemetheka ilizwe lonke xa engahlali isendaweni eyodwa ivinjele iziphele yikho kuhle kwakhona
ngiyokhulume ngama-drip lawa afakwayo kambe angabe ebiza imali eningi kakhulu yini umuntu munye ngamunye nxa ekufakwa khonoko
aduri kangako kodwa-ke ukuthi isigudokazi sakhona nxa sithi sikuhlasele kakhulu la ma-drips la nxa uwazuzile asik ukuthi ungafakwa i-drip ungasila njalo ngokuthi igciwane lelo liyabe likumunye njani le ibacteria umunye njani phakathi wahuda njani ngikho ngithe isihudokazi kutho ukuthi siyamangalisa leso sihudo
ye kodwa siphonga ukuthi vumbuvumbu nje kuzokuthiwa sokule kholela lapha sokule sihudo kumbe vele akuphonga ukuphutha nje
hayi sihudo njengoba kuyibacteria yamajemus wona la ahlale khona nje khonapha nje lawo njengabe kuyinto eyadalwa umlimi yikho-ke kuya ngesikhathini esokuthi kuba lama-outbreaks nokuthi kathesi kuhamba ukuthi njengoba kungela manzi ukuthi abantu behlale behlanzekile yikho-ke siyamemetheka siyaphambili la bantu khona abantu abalaleli izinto ezabe zikhulunywa nguhulumente yizihlelo ukuthi bengaze bahambahamba lokuthi begeze izandla abantu lokhu bechawulana bageze izandla bahlanze njengoba sithi ukuthi akula manzi
lo ngusikhuthamfundo osolwayo ngwenya obekhuka le-studio 7 ekobulawayo lapha-ke ubekhuluma ezimele okwamanje sike sizwe abalaleli be-studio 7
ithi litshona njani basakazi lamazimbabwe amahle ye singazi ukuthi ngempela kungabe kuliqinisa lokho esikubone kuma-social media ukuthi usengezo shabangu ubhadalwe imali engange-500,000 ukuze axotshe ama-members awethu ngempela uma kuliqinisa lokho kuyaqaca ukuthi khona nemali yokubhadala amaloya akhe lawa bakhona bamnikeza imali kunyiwe mpela ukuthi ezodilikilisa uthabangu lo labo khalifani kugene empeleni badlala ngabantu basemasekeleni uthabangu wakhipha abantu esibalezibongo zabantu zasemashonali kodwa okwenzakalayo bonke laba abantu abafakileyo futhi bayafanana balezibongo ezifanayo hhayi uthabangu uqiniwe umbuzo okhona yukuthi ipolitiki embi kanje elizweni ayithuthukisi lizwe loba laba abazane bengaqinisa ikhanda benza ingathi kukhona abazakwenzela ilizwe ayikho into abazayenzela ilizwe bazahlala kuphela ngezithembiso zabo kusukela ngo-1980 ngoba ilizwe lezithembiso abantu baphila ngokuthenjiswa okubuhlungu yukuthi abantu bakithi sebabona ingathi kuhlupheka
ye lo-ke ngowe-studio 7 umlaleli omkhulu besithumezeleke umbiko wakhe ye okwamanje-ke namhla sixoxe lo meluleki Brema Moyo weqembu le-insimbi zezilwane elithole izicoco ezimbili kumkhosi weBulawayo Arts Awards.
Ketele insizwe bengisebenza nazo u-Elvis Mathe noThembi Nkosi Mpofu.
So kuwe kujona ukuthi uthole isicoco esinje.
Into eyenzakeleyo ayivamanga ukwenzeka esayidini lethu la esikhona khona so ngijabule kakhulu ngoba
kuqoqa ke umlando ngoba ikhona enye indondo ebizwe ngegama lakhe u-Elvis Matthew. So into engijabulise kakhulu ukuthi ithina futhi esiqala ukuyithola.
Indondo le ebizwe u-Elvis Matthew batheni ngayo?
Bathi outstanding Chilika music. Ibizwe ngegama lika Elvis bathi imali outstanding Chilika music.
Kuhle kakhulu. Ngathi ke engomeni zenu silezeni zithayo kuyini okwenza ukuthi lingene ngerumba kangaka?
Ngilebhilifi yokuthi siyenze sikhuliswe ngakho ungananzelela kakhulu nenhlamvu esisebenzisayo ama-lyrics okucula. Sisebenzisa kakhulu ilanguage yasekhaya. Ongakuthi size sidinge lala magama abantu abangasavamanga ukuwasebenzisa, sithole sebefake inhlamvu zesilungu. So sisebenzisa wona kakhulu. Ngicabanga ukuthi into esisizayo kakhulu ngoba akukholula ukuthi abantu bekhona ukuwakholekta amagama lawo.
Ye, khuluma labantu khonapho-ke siyakunika leli thuba.
Engingakutsho ukuthi kubalandi bensimbi zezwane ngoba iqembu lensimbi zezwane ngelabantu, akusilo ndaprema ngelabantu. Beqhubeke besisapota kakhulu. Ngiyabonga isapota abasaqhubeka besinikeza yona. Ngiyathembisa nami futhi ukuthi konke esizabe sikwenza sizobe sikwenzela bona and sizoyenza ngamandla show ukuthi asisale emuva. And ngibathembisa more izinto ezimnandi, kuzohlala kunjalo kumnandi.
Lezi-ke insimbi zezwane basihlake kuzwele insimbi siwili ziyatshaya brema umoya osiliphisela okuhle empilweni njalo silitshayela ihlombe-ke ngalokho elikutholileyo besixoxa lo brema lamhla-ke ukhona ngale koBulawayo. Yekuladidoku lingakhohlwa namhla-ke sixoxa ngokuvalelwa kukajob sicala entilongeni loba engakathonisa icala lokuthothozela udlakela. Ye singagqibi ezalamhlanje sike sibone ebezikhokhela ibandla lezanupiyofu lithi lizanqoba kukhetho lwamabhayi elections oluzayo, kodwa liphikisayo elifisisithi lithi inkomo ingazala umuntu ngoba abantu bazonde okumangalisayo. Sikuqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje, wolivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo. Ugibs Dube, lilale.